sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yonke into endiyenzayo ngalesi isamthetho. Amanzi engahamba izamthetho, amagetsi ehamba izamthetho, umuntu esayimfazi wasendlini izamthetho, idlemzemzele sesijwayele.
Ibandla lezanu PF lithi ngamangala uhlaza tshoko ukuba baphehla udlakela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Akulanto vele izamthetho yakhe, kwala uyita izamara ngathi kabonakali ukuthi ungathi ayakwazi noma ukuthi ungathi. Njalo baningi abantu abahlukuluzwayo, abanye abanyamalalayo, abanye abafayo bebulawa egcekeni.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi amalunga ebandla elibusayo ayakwenza lokhu.
Bengifuna ukuhamba mina, bengifuna uku-aplaya ngihambe somewhere, but ngehlulekile ngenxa yokuthi i-birth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha.
Bayahlupheka abantu abaningi abadinga amaphepha okuzalwa lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abakubandla lezanu PF bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba batshotshozela udlakela eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zithi liyakhuphuka inani labantu abahlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezanu PF. Imbiko ethulwe inhlanganiso lezi iveza ukuba udlakela lolu luphehlwa libandla elibusayo loba kulabanye abakumabandla aphikisayo abakhahlameza abakubandla lezanu PF. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu kusukela ngozibandlela kusiya kumfumfu lonyaka sezifika inkulungwane phose ezimbili 1900. Abakubandla lezanu PF bathi kabayisibo abatshotshozela udlakela lwezombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Freedom Murechu webandla lezanu PF.
Kuyinokwenza ukuthi abantu begcine besithi libandla lezanu PF lapha eliyilo engani liphehla konke lokhu.
Ukuthi into sengananjela ukuthi konke okubi sokuthiwa izanupiefu yezenzileyo konke ngaba le nto embelizweni izanupiefu sesisijwayele ukuthi kule blame game vele lapha eZimbabwe. Yonke into eyenzekale kuthiwa izanupiefu, amanzi engahamba izanupiefu, amagetsi ehamba izanupiefu, umuntu osayimfazi wasendlini izanupiefu, i-blame game vele sesijwayele. And thina njengezanupiefu we are not deterred, siya continue simobilize abantwana and khangela ukhetho, we are not moved. Za continue senze sike njaya kumobilize abantwana irigardless ukuthi abantu bakhuluma kube ngathi lesiwa violent esikuphisayo ukuthi ngo-2023 umongameli wethu ewine nephathi yethu iwine ngamavoti angu-5 million esiwadinga.
Ye, kodwa siyabona phela kula bantu abalimalayo ematopo le insiza besithi batshaye yini phela baqamba amanga kumbe kuhamba njani konabo?
Yikho ngisithi khonokho angiyali ukuthi abantu ngathola ukuthiwa kula bantu abathayiweyo, but sesidingisisa ukuthi ngobani. Ngoba kwenzakala ukuthi abantu umuntu atshontshelwe manje etshontshelwe then sikambele umuntu amanga mbodlile khonakala kumbe ukwazi ukuthi umuntu ozahamba nge-direction yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali sibi ukuthi kwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe, but let's investigate kubone futhi abantu abathaya abantu bangobani bebanje sibi bebotshwe.
Umnumzana Freedom Muretu lilunga lebandla leZANU PF sixoxe laye ekubulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Precious Ndlovu okubandla le Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Kule political party engafuna ukuncintiswa ifuna ukuthi ngayenza yodwa umncintiswano lo angazi ukuthi kuyabe kungumncintiswano bani nxa sokusenza i-political party ngoba kumele kube yibo vota abakhontesta ekhethweni kumele kube yethu yibo vota abakampenayo kungaba namanye ama-political parties asencintisa njenge-triple C esitshengisa ukungena kakhulu emakhaya nasebantwini sebefika lodlame lona esilubonele sithengisano nematobo laseinsiza futhi kezimbalezeni
kodwa bona abantu labo okhuluma ngabo bayakuphika bathi bona vele kuyabayenza udlakela ungathini ngakhonokho
akulanto vele izanu p f yakithi kwala uyita izamara kakhesi kabonakali ayazi ukuthi ungaphi bayakwazi bona ukuthi ungaphi njalo baningi abantu abahlukuluzwayo abanye abanyamalalayo abanye abafayo bebulawo egcekeni sibakhangele kodwa bakaze bavume beyanesa ukubuyala izinto ezimbi abazenzayo kuhlezi kuwumlando womunye umuntu abakaze bona bathatha i-responsibility of the best thing that they do to us kathesi silabo ubufakazi obugcweleyo silawo imfikita silawo amavidiyo abo bepheleleyo lezibhamu into mina engakaze ngiyibone ngamehlo ngayibona imato kodwa abantu balokhu abefika ukuthi balenza udlala so abantu akumelanga bebalalele ngoba kwala khona ekuraneni i-economy zelizwe bahlezi befika ukuthi bayehluleka kodwa sikukhangele sokuthi bayehluleka kathesi bayenza udlane udlane balwenza from 1980 singakhangele emathebeleleni bayenza i-ground kodwa la namhla lokhu bayayiphika nxa beyivuma bayivuma nje ukuthi ba-window dress ba-brush ezinye izinto kodwa bavuma ukuthi they were responsible for that.
Yes, siyabona njalo lokuthi wena ngokwakho walimala. Usunjani kona manje?
Mina angizange ngilimale kakhulu baba Dube, kodwa nami ngawa ngasuzuka edolo nje sengingona. Kodwa abanye abalimalayo hayi balokhu bebuya kubodokotela besiza kubo review ngoba kulabantu abadala abanye abaqhamukayo nokuqhamuka khona ngale mato. Siyabona lase insizwa silabo honorable Thofa abaqhamuka lezandla so abantu baya recover yebo kodwa kunamanye amanyoba angapholiyo babadube asenhlizweni lawa angaphandle physically siyaphola pick ourselves up sikhangele okwakusasa kodwa amanye amanyoba asenhlizweni awaphola.
Unkosazana Precious Ndlovu lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change. Ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okuningi ngodaba lolu singakagqibi uhlelo lwanamhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ivory Coast kumhlangano we-Africa Investment Forum Market Days walonyaka. Lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ebuthene khona idinga imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Umhlangano lo oqale mhla ka-2 kuLwezi ugqitshwa mhla ka-4. Ngaphandle kokudinga imali kukhulunywa ngesivumelwano se-Africa Free Trade Continental Agreement lapho kukhuthazwa khona ukubana amazwe ezwekazi le-Afrika asebenzelane njalo ethengiselana impahla ukudla lokunye. Ekhuluma kulumhlangano uMnangagwa uthe kunenge ukukhulunywayo ngenotho yelizwe leZimbabwe okungamanga. Uthe amasango kweZimbabwe avuliwe kulabo abafisa ukuqhuba ibhizimusi kilo. Njalo wathi Zimbabwe lilizwe elinothileyo kokunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi wezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuliqiniso ukuthi isivumelano esithiwa khona Africa Free Trade Continental Agreement siqondane lokunikeza amazwe uzulu weAfrica ithuba lokuthi bathengiselane impahla zabo, ithuba lokuthi ama-industry abo alungise izinto ezingathengiseka bentshintshana izimali Africa.
Kuqakatheke kangakanani ukuba uPresident Mnangagwa abe khona emhlanganweni efana lale?
Ukuya kuka President Mnangagwa e-Ivory Coast, kuyaqakathiseka umumo welizwe lethu, kodwa akudingi ukuthi abe ngumongameli welizwe. Laba o-minister abaqondane le manufacturing, le industry, e-commerce, e-economics bengakwenza, kodwa umumo welizwe lethu, ama-policies akhona, isimo sembusazwe akuqondananga lokuthi i-production le manufacturing ibe competitive, esingathi nge-skill of competitive uthi ncintisane lamanye amazwe e-Africa.
Kungani usitsho njalo Ngwenya?
Uzabona ukuthi emsikeni ovulekileyo ku-open free market, i-South Africa, i-Tanzania, i-Kenya, i-Nigeria, i-Egypt, Lion, i-Ivory Coast bale umumo we-economy omi ngcono kulo wethu, ngoba thina ama-production costs ethu angathi aphezulu. So angibona ukuthi uhamba kwaMnanga kwa-Ivory Coast kunganceda lutho, ngoba vele kasimanga kuhle, asikho kusimo esingathi khona si-competitive esingancedisake nakhona namazwe e-Africa.
So kulokunye kumnyaka le edluleyo esingathi sokunceda umkhonomo weZimbabwe njengokumba amadayimani, kunganceda yini khonoko lathi ukubana sine lamanye amazwe?
Kaye lokhu lalokhu nje njengoba sile migodi ethize singathi khona ngesikhiwa i-value addition ye-chrome platinum, sithi khona ngxenye i-value addition yegwayi lethu iTobacco, sile competitive advantage, kodwa ukuthi sibe sikwanisa ukuncintisa amanye amazwe akhululekileyo okungela budlwangudlwangu, i-corruption ephambanisa i-production, abantu abaningi abazimsebenzi sebachiya, abanye baye Australia, abanye England, UK, le South Africa, hatshi asimanga kuhle. Lokhu nje singathi khona iwuxotha nje umoya amadlwane.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezomnotho obexoxa le Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zizavunyelwa ukuphenduka ekhaya lemota umuntu munye ngamunye kanye lempahla ehlukeneyo kungelanhlawulo ye-customs duty. Uhulumende ukhangelele ukuba abadabuka eZimbabwe abaningi abahlala kulelo lizwe abalama-Zimbabwe exemption permits bazabuyela ekhaya ekupheleni kukaNhlangula ngomnyaka ozayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umbiko lo wethulwe unkosikazi Monica Mutswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, othe idale lecabinet lahlolisisa ugwalo olujulileyo olwalotshwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kwavunyelwana ukuthi abazaphenduka eZimbabwe kabasoze behlawulele imota zabo kanye lempahla etshiyeneyo umthelo we-customs duty. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi kuzabunjwa ikomiti ezalungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe. Ngaphansi kwekomiti le, kuzabunjwa amanye njalo azakhangela indlela zokuhamba, ukuvikeleka, ukuncediswa ukuthi bathole amaphepha afunakalayo, lokuthi benelise ukuhlala emphakathini. Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi loba lokhu kuzaphathisa ababuyela ekhaya, kumele kulungisiswe ezomnotho welizwe ukuze abantu bathole imisebenzi.
Ngakho ke ukuthi uhulumende usethe izimota zabo zingabhadalelwa iduty lezinto zabo ababuya lazo kuzabanceda abanenxa bephenduka. Kodwa into ebiqakathekile ukuthi ngabe kuba nendlela ongaqhubekela phambili ukuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi kuyini ongakwaniseka kulabo ke ababe besebenza imisebenzi edingakalayo khona ngale nxa kungaba le ndlela abangaqhubeka behlala khona ngale South Africa. Into ebiqakathekile njalo yikunanzelela ukuthi ngapha loba abantu bethu behlezi ngale Goli kuyadingakala ukuthi kulungiswe indaba le yomnotho ukwenzela ukuthi abantu bethole ngapha imisebenzi.
Unkosikazi Prudence JZ Moyo olwela ilungelo loluntu uthi lokhu kwamukelekile kodwa okusobala ukuthi abantu abaningi abasoze baphenduke ekhaya.
Kuhle kakhulu, it's very welcome. Kuzobalula kulabo abafuna ukuphenduka ngoba esikwaziyo iqiniso ukuthi abaningi vele abasoze baphenduke bazohlala bengama illegal until they try to find something else. Kodwa ukuthi bazophenduka hayi asiboni bezophenduka. Okuhle nje umntwana angakusiza abantu ukuthi ayenzele abantu diaspora vote. I think that's what they want more than bringing back impahla zabo free of charge.
Unkosikazi Debra Mukasa ophila ngokuthengisa uncoma lelinyathelo.
Mbone ngathi kuyimfanelo njalo kusemthethweni kuqondile kakhulu ukuthi nxa umuntu sephenduka kibo ebuyele izinto zakhe azisebenzileyo zonke. But nevertheless i-government ekwenzileyo mbone ngathi lakho kulungile kuqondile kuzayenza ukuthi abantu nxa bephenduka bengajiyi izinto zabo emuva bebuye kazo.
Abahlala kwele South Africa bathi uhulumende weZimbabwe ubalahlile. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa, uyalandisa.
Bona angani uhulumende weZimbabwe usekhalale izalwane zeZimbabwe ezisebenzisa iZimbabwe exemption permit kwele South Africa. Yikho ke sacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa ukukhulumisana nohulumende weSouth Africa. Yebo yeba lutshwane abafisa ukubuyela ekhaya abathokozileyo ukuthi abasoze babhadale amajuti empahleni zabo, kodwa iningi likhathazekile kakhulu ngoba lifisa ukuqhubeka lisebenza eSouth Africa. Lokho kwenziwe nguhulumende weZimbabwe kufanana lokukhalala izalwane zaseZimbabwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya oluyilo olule ofisi yokubhalisela ingwalo eziqakathekileyo olwe Home Affairs kwele South Africa lubika ukuthi kulabantu phose abazinkulungwane ezingamakhulu lamachumi ayisitshiyagalombili i-178,000 abadabuka eZimbabwe abaphansi kohlelo lweZimbabwe Exemption Permit. Amaphepha la amiswa ukusebenza okusemthethweni ngompalakazi ngomnyaka ka-2021. Uhulumende wakwele South Africa waphinda wanika abantu laba ithuba lokulungisa amaphepha amatsha kungakafiki ekupheleni kukaNhlangula womnyaka ozayo. Abaningi bathi kunzima ukulungisa amaphepha amatsha ngoba basebenza emakhitshini, emikambo, endaweni zokudlela lezinye ezingadingi ukuba umuntu abe yingcwethi kukho. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abafika inkulungwane eziyisithupha kuphela, i-6,000 asebezame ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu wele Melika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele House of Representatives kanye lele Senate. Ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osiba lukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla zezabelo ezijeneyo. Okwamanje ibandla elibusayo elama Democrats yilo elilawula amadale omabili. Kodwa uphenyo lukhomba ukuthi leli bandla lilakho ukunqotshwa ngelama Republicans. Lanxa kunjalo abanye bathi akwaziwa ukuzawela khona indukulo xakuxaku ngoba uphenyo soluke lwaveza impumela engaqondanga phambilini kokhetho. Izigaba ezikhangelelwe ngabaningi zigoqela eseGeorgia lapho uSenator webandla lamaDemocrats umnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona lomnumzana Herschel Walker owebandla lamaRepublicans kukhetho oluzakwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 8. ePennsylvania lakho uphenyo luveza umnumzana John Fetterman owamaDemocrats engutshiki lobhanqa lodokotela Mehmet Oz. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esesitishini sezitimela eUnion Station khonapha eWashington DC wakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi njalo bengaze balalela amaRepublicans akhala ngokuthi ukhetho alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Usole udlakela oluphathelane lendaba zokhetho eMelika wathi abantu kumele bayevota ngobuningi ukuze bavikele umbuso okhululekileyo wona athi ulakho ukutshabalaliswa ngamaRepublicans.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point We must with one overwhelming unified voice speak as a country and say there's no place for voter intimidation.
Bakithi sisesikhathini esibi kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho. Njalo sisithi udlakela alulasabelo eMelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alulasabelo lapha. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho. Umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
Because the defeated former president of the United States refused to accept the results of the 2020 election.
Lo ngumongameli Joseph Biden ekhuluma ese Union Station khonapha eWashington DC izolo. Ukuhlaziya okwenzakalayo kumncintiswano okhangelwe ngabaningi ngamehlo abomvu eGeorgia lapho uSenator webandla lamaDemocrats uMnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona loMnumzana Herschel Walker. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kuleyo ndawo uMnumzana Mbongeni Ngwenya.
Ngokubona kwami nje isimo sangibona ukuthi asikakhani kahle nje ukuthi kusuka ngathi kuya ngathi. Kodwa hayi mina ngokubona kwami nje personally ngibona ngani ngabuyela kuma-Democrats ngoba bembona nje insuku ezidlulileyo hayi ukukhankasa bengena door by door and bekukhuthaza nje ukuthi abantu nje bevote. Sengilapha think ukuma omnyaka kumbe eyi-5 ama-Republicans angikwazi kumbe bakhankasa ku-social media kuphela angikaze mbabone. Kodwa ngoba lapha ngiyakembona esibili ade bengena bekhokoda door by door bezama ngendlela zonke nje ukuthi abantu beke behambe beyivota.
Endaweni eziningi Ngwenya siyabona abantu bakhala kakhulu ngomnotho bathi hayi umnotho kawumanga kuhle njalo bakhala ngebandla lama-Democrats. Bathi hayi limotshile impela lehluleke ukubusa kuhle okubangele ukuthi intengo yezinto ikhwele le inflation layo iqonge ngendlela esiqonge ngayo. Khona ngapho eGeorgia yiziphi indaba abantu abaziqakathekisayo abakhuluma ngazo kakhulu abazazikhangela besiyavota nje?
Hayi mina ngombono wami i-inflation sisuke yaqanda kakhulu ngoba lami ngingumuntu unfortunate thing ngisuke ngibe ngaphakathi kwendaba yangikhona ngoba ngisisebenza ngisizalwa seZimbabwe kodwa ngisebenza la angikhoni ukuthi express mina imizwa yami ngoba mina injani kumele ngihambe ngiyelungisa kithi ngale khaya njengoba ukwazi ukuthi ngale khaya kume njani. Kodwa okwangakhethi mina ngokubona kwami inflation yangikhona isingathi sihambe kakhulu ngoba ngibonile lithi nasemaphepheni ukuthi i-federal government izongezelela kafuthi okungangokuthi kuyabe sokungwesihlanu belokhu bekhweza ama-interest rate endaweni ezihlukeneyo.
Ukhuluma ngokuthi kumele uyevota lawe eZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe okungangokuthi lapha kawusoze uvote kawulalo lelo lungelo.
Hayi mina lapha hayi angilazi ilungelo lalapha lokuthi ngivote nje. Ngikuzwa ubuhlungu kuphela ngigqoke u-size 6 kodwa kahle kahle mina ngigqoke u-size 10. Ngiyabe ngikhala ukuphela ngilandela abanye.
UMnumzana Mbongeni Ngwenya isizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha kwele Melika. Bayakhala abantu eZimbabwe ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwamakhansila amalunga edale lephalamende lolukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakumabandla aphikisayo bathi bathwele nzima ngokukhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kambe ibandla elibusayo litshotshozela udlakela na eZimbabwe? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee kanye lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uchuma usungula lingxoxo
basile benze ngathi izinto eziyeyodwa ezibudlakudlaku beyodwa ekushaya abantu beyele kukhangela ukuthi kona hlangathi zonke lako langabe kukhona konokwala kuyenzakala so labana nxa bebona umuntu yonke iblame ezantezi bona sebeqhuka bezihamba besiya ngamandla bekwenziwa bekwathi kona vele iblame aseziyabuya kibo so konokwana kuyasilimaza bene sicondem violence sonkeni ngelizwe eliyi-one ngoba mina hlala ngisitsho mina nginje so lapha mina upresident we-CCC utshamiselwana ngumuntu engizangana naye kakhulu sikhuluma one on one ngaze ngakutho futhi ngathi ona ngena ilanga wangena emotweni yami ngamnika imithi sisuke ephalamente ngisiya ngisiya ehofisini yakhe lapho asebenza khona kuma no-chambers abo ngale and khonapho yena wayengo-MDC aba lathiwa mina ngiwezanu p f kodwa singena imoto ayinye abanye babo siyake sihambe sikulithi yokudla izithwala laphana amabhozo langani sisonkeni kungelani loku asijhayana senzani lutho kwami khangele yithi esiphezulu khona ngale and mhlawumbe futhi iqinisela khona yithi esithola ama-benefits directly ngoba kwesikhathi ekuhamba ngemoto yangikhona kwesikhathi usetikitini mangikhona ngolaba abangelalothi abalutholayo not even yona ibhasikile yobabhizimela kube begongodana betshana uzbuzuthi kanti umuntu shuwathiwa uyabeulukhutha ngabo ugada konapho nxa usenza into ezinjalo
ye siyamuza ugolide lapha babancube ngena khonapho poselakho
mina ngiyajana baba ugolide ukuthi lina alilaleli inkokheli yenu njengoba usitsho ukuthi inkokheli yenu iyakhuza udlakela lilwenzelani udlakela liyangisa inkokheli yenu liphinde liyangise lelizwe khuzanani lincwebane indlebe lenza into eqondileyo kuyazakala ukuthi ibandla lakho yilo eliphehla udlame yilo elenza udlame ama-n g o awakhulumi manga angeke aphonge usukela ibandla angeke uze ebhotswana besukela ibandla elibusayo bethile lenze lokhu so khonokho elikwenzayo yikho okuyinto okubi kakhulu bese ngivumelana la ukuthi kutshana abangatholi lutho angithi uyabona wena chuma uzidlela butepu awutshayi muntu ngoba wena udlile kodwa uthuma laba abanye lapo so-ke ngicabanga ukuthi kumele abasekeli angazi abasekeli benu chuma ukuthi ngingabafikelela njani ukuthi ngithi mina they should refuse i-violence abasekeli benu nxa libathuma lini ukuthi lithole izikhundla ngabo kufuneka bame babambane lozulu wezimbabwe babambane lathi esithi udlakela lubi selubuleli ilizwe ilizwe kathesi kulama-sanctions kulani ludlakela lonalou
lina vele njengenkokheli liyabathuma yini golide kumbe kuhamba njani
bona ngani ba umuntu ongenza into njalo ngumuntu vele oyabe engaphelelanga ongathi ma uthinte ukuthi mahambe eza udlalo kodwa njengoba ngithilo nje mina silabanye abantu yabona ekusapoteni amabandleni lapha silabantu abangama-fanatics abaphokelele njengama-lunatics ekusapoteni into yababeyisapota yiso esikutholayo konoko and sikuthola indawo zonke and ufuna ukuthi ngikuphinde konoko umkhwenyana wami uncube ukuthi ncube ezilongezi ufuna ukuthi kona ufake i-blame kuzanu tef kuphela awusokekube lalokhu esizalusoluva ngoba mina nginje so ngalubona udlame olwe-triple c kusenziwa ama-bielections akawa-twelve endluke laphana ngikhankasela ukhansela lapho awafuna uncobe khona i-triple c kulabantu about five abachayayo ba-admithwa bechayela njelona bagqoke izithipha ezinzane p f bezihambela emgwaqweni abanye babekhankasa of course abanye behamba abantu komlakayo besesaba amalunga yethu besesaba ukuhamba bagqoke iligaliya ezinzane p f xani bezihambela nje ngoba ebe-athakhwa ngabantu abe-t b c so yizinto eziphilayo ezikhona engazibona ngamehlo ami mkhwenyana wami ncube yike ngutshoyo khonoko mina nxathi funa ukwakha asakheni ngokuvula amehlo sikhuluma iqiniso hashi ngokufuna ukuthabisela ngamanga khonakhona yiko kwezi ukuthi kona abantu bebeloku bezinto ezinjalo ngoba bayakwazi zothi kona ezimbabwe lapha kathesi ungawona kungezinto embi into yonke eglengela izanu p f ungaba nomuntu oyenze lokhu nalokho okuthiyeneyo kubi kuphela konke kuyathiwa izanu p f ngiyabona ezini khonapho ungathaya nomfazi endlini bazethi izanu p f so yonke into basebe ngifuna ukublame izanu p f and abantu baoba ukhangele sonxabe kubona kusenzakala kanjalo sebesenza ngabomo
ye siyakuzwa kakhulu ugolide ngena khonapho ncube nanguyakhuluma ugolide
ye vele esigabeni kungathiwa kulo muntu umahonkonkwane osenga inkomo zikancube kuyabe kusazakala ukuthi ujayele ukuvelelana yikho khonokho kungabe kuluhlupho kodwa-ke besengisitsho ukuthi i-violence vele by anyone is wrong siyayisola akumelanga yenzakale ubabazala wami. Umgabe wayesenza into efanayo futhi lihamba njengaye, uyabona inkalo mahamba lugege. Lokungabantwana kungathi kuyasukuma kuyahamba uzabona uhamba lugege. Umgabe ubehamba afike ame laphana khwele kubhodi yabo. Athi we say no to violence. Esuka khonapho ubatshelile ukuthi mina ngingakhuluma laphana ngikuTV sithi no to violence. Lina lihambe liyetshaya abantu, umhlaba wonke uzabuzwe ukuthi umgabe ubekhuza i-violence. Kodwa uyiphekile yena. Athi nxa eyiphekile ayeyikhuza. Yikho khonokho kumele ukuthi likwenze, kathi lina alila discipline njani ukuthi abasekeli benu libakhuze.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Chuma okudale le ZANU PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Olivalelisayo ngu